Sithese hoteleni izolo lapho besilala khona saxotshwa yilaba ke abanikazi abaphathi behotele behamba namasecurity abathi siphume emarumini bathatha amakhi yabo bathatha impahla zabantu bazibeka phansi. Ngakho ke abantu basuka laphana bathi hayi sihambele emahofisini sakhona emahofisini akhona ke phakathi kwabe-Gatwick sakhuluma labo basitshela ukuthi abalayo imali yokubhadala ihotele abala mali yokuthengela abantu ukudla bala bathi singalinika ama-refund kodwa ama-refund layo selinika yona ngama-check liphepha elibhaliwe imali yakho oyibhadaleleyo hamba kwibhenka withdraw umbuyithathe ngalolo suku ibhaliwe ngakho kumele uyifake ebhenki ihlale insuku ezintathu umbe ezine umbe ezihlanu usukhala nxa kule mali usuyithatha imali babhalela abanye abanye bayala ukubabhalela bathi imali yakhona angeke iziyenele so lababhalelwe sisukile thina-ke i-airport atshelana abangabhalelwanga behleli kanti-ke kulabanye njalo-ke abathenga amatikiti besekhaya labo kabalayo imali ababanikeza imali bathi hambe yithatha khona le ofisini yezimbabwe i-refund yakho labana abathenga ama-agensi bathatha-ke enye-ke esithi i-percentage kuleyo-ke ayabhadala bakunike i-check ngemali enilutshwana bathi hayi i-agensi yakho yathatha enye asikwazi ukuthi ama-check lawa le mali kumbaza bhawunsa kumbe kuzenzakalani sihleli silindile njengona ngutshela nje ukuthi mvele ebhenki ngizama ukuncenga lo manager wala wathi umele ibhenki imali le ihlale kuqala babone asikwazi ukuthi uzohamba njani
nxa ukhangeleke umuntu oyedwa imali akumele ayiphiwe yimalini
imali yakho nxa sikhangelele nxani sikathi inkulungwane sikathi i-$1,000 umuntu munye ngamunye kodwa kusizi ukuthi kulabantu labona abaveleke ekhaya ngabakwazi ukuthi benzeni bathi kabala mali babevakatshela isihloko la azilayo imali othi zibuyele ngoba zazithenga amatiketi ukuthi babuyele ekhaya njalo amavisa abo kaphelile ngakho bahleli kuleli lizwe okho emthethweni kuthi bona ikusasa yabo ukuthi babuye engilandi kayisikwa angeke baphinde beze engilandi ngoba sebedlulisile isikhathi sabo sokuhlala.